Iningi lezakhamizi libikwa selibanjwa ngamandla okuhambisa inkomo emapulazini ngoba kungasela kudla emakhaya. UMnumzana Gabriel Moyo oyemawane eGwanda uthi lanxa amanzi esesekhona kabaselalo ithemba lokuthi angabenela bona izifuyo zabo kanye lenyamazana zenhle.
Izifuyo sibili, hhayi izifuyo ukudla kakusekho, akusekho sibili. Abantu abafana sebesihambisa emapulazini ukuthi bayazelusa khona le mapulazini ngoba hhayi lapho ekhaya phele sokuwomile, sokuwomile, hhayi utshani abukho sibili. Lo nyaka izifuyo ziyakufa, lo nyaka ziyakufa sibili ngoba vele ukuthi lokuthenga ukudla sebeqalisile futhi akwabo ukuthenga ukudla. Bayasitokha, bayasitokha ukwenzela ukuthi khonapho sokufika kubo ogasi September lapho ziyesezishidwa ngoba zingawa.
Amazwi la agcizelelwe nguMnumzana Alex Fanda wenkaja eGwanda North odwa amanzi lawo aludubo.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba, akulamanzi, sincediswayo kakukho. Ezethu thina esingakalutho zizaphela. Njengalo nyaka khona vele kakula nkomo esizasala la. Dala thina sisakhula kwakubiswa amadelana otshani. Yiyo ayinceda inkomo. Namhlanje kakukho, inkomo sizazinceda ngani?
UMnumzana Thembani Moyo eMapate eGwanda South uthi labo babhekane lodubo olufanayo.
So isimo samanzi onyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo ukuthi hhayi lo nyaka selukuza kuba nzima. Nxa izulu ingaphansi sesiphonge ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangise ukuna. Nxa lingaphangisanga ukuna aze asesokubi vele, asekurongo. Ngoba into yakho yamadamu akhona since mbagejwa ngoSmith. So lanamhlanje abadala edamu kwakhona lokhu kusesekhona akusela vele akusathoni ngitho ukuthi vele sokuthatha amamanzi nje amalutshana kulamanzi vele okuya lokuya akusela nto sokuthile.
Ematobo bona bathi amadala akhona kodwa izifuyo zabo sezihlasele yimikhuhlane abangayizwisisiyo. Lokho kufakazwe ngesinye sezakhamizi salumango uMnumzana Colin Ngwenya.
Into ehlupha kakhulu engiyibonayo imikhuhlane yenkomo eqhamukayo esingayijwayelanga. Uthola inkomo sesiqhuqha, inkomo siqhuqha iziqhuqha iqhuqha izife ungazi ukuthi iqhuqhiswa yini. Kodwa iyazi inonile nje uma uyikhangela ngamehlo enyama ubona inkomo enonileyo nje engela problem kodwa ubusumangala manje iqhuqha izife. Yikho nje sibhekane lapho kade sisisalibane ama-cousin bayenza ama-research babona ukuthi sesihlaselwe umkhuhlane onjani.
Umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni uMnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo senkomo kulesi sabelo. Ngomnyaka ka-2020 inkomo ezifika inkulungwane ezingama-20,000 zabulawa indlala kulesi sabelo. Kusenjalo kunomntwana wesikolo ogotshwe ibhasi wafa izolo esengezane eGwanda South. Le bhasi kubikwa ibisiyathola abantu abakade besiye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela usekelo kukhetho okugujelwe ebulilima namhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.